mathabe zulu emfuno ukuthi ukuthi ay isibedlela sempilo esiyene kakhulu kulalezi izibedlela ezikwezinye indawo empilo besizamile kakhulu inyanga zonke lezi ukuthi isibedlela singavalwa sincedise abantu yikho ke isibedlela besilokhu sibona abantu loba nje kungani akweneleli ukuthi babone bonke kodwa bebona abantu umongameli-ke wathi amadokotela ephenduka emsebenzini kwaphenduka amadokotela amahlanu okwakathi silokhe kunjalo okwanamhlanje kufike nje ababili bethi sebefuna ukuphenduka manje babe labana abanye ababeqotshiwe umsebenzi yikho-ke kusalungiswa amaphepha abo okuthi babuye emsebenzini kodwa iningi labo lokhu bekhalale umsebenzi bengavuyi bona bathi asokukhalala umsebenzi kuswela imali kuwe kodwa konokho abakukhulumayo emsebenzini asikaba bona
bakhona yini abancedisayo endaweni zalabodokotela
ye yikho bengisithi empilo-ke besisadalala sibili amadokotela akhona besiyazama njalo silenhlanhla amadokotela avele asavele silawo abaningi bakhona bavele e-DRC abanye bavele e-Cuba vele babekhona-ke kabavunyele ukuya ostrike labo yibo bodokotela abasisebenza labo sinceda abantu yikuthola ukuthi empilo hhayi asizange sikhale kangako abanye kuxwaso kwavalwa sibiningi kodwa hhayi empilo siyazama ukusebenza abantu lokhu bebeletha inani labo sibili ngiyabona liyazuza uncedo ukuthi ngabe kwavalwa isibhedlela ngabe badibeka kakhulu
impahla zokusebenzisa kodwa zikhona yini kwezinye izibhedlela seza ukuthi amanzi lamagetsi kuyacitsha lilakho yini lina lokho kanye lamaphilisi
ye thina esile nhlanhla ukuthi lokhu amanzi vele sathi yakhiwe kudala kule ndawo kuthiwa i-reservoir inkalakathi eyayakhiwayo amanzi kaswasweni njalo sile amabhoholo lasagebhayo kuzokuthi igetsi le abacithi kukhanya isibhedlela isathi igetsi asiyenzi i-load shedding ngeza kuthwaka kula magetsi kuyabe ukuthi kutshaya izulu litshayile umbane litshayela phana kodwa amagetsi sihlala silawo kuzokuthi-ke ngapha ezintweni lezo kuthiwa amaphilisi into lezi ungabona sokule minyaka eminingi kakhulu la kudala umongameli urobert mgabe vele bekungani kuyahlupha ezibhedlela izinto lezi kodwa akakathi silokhu kusiya phambili uhulumente uzamile ukubisa imithi iyo le esiyisebenzisayo isakhona okwakathesi njalo uyanceda ukuthi abelokhu ebisa imithi enatfarm kathesi nje ungahamba khonaphana empilo uyathola ukuthi amakhorido kulamabhokisibhokisi emithi imithi eminye iyahlupha ngendaba ye-foreign currency ukuthi imithi yamele izuzwe kwamanye amazwe lawo yakwazi ukuthi ezimbabwe kuyahlupha ukuthi uzithenge izinto ngaphandle kwelizwe kodwa le eminye imithi uhulumente alayo uyasithumezela singeke sikhonone kangako.